Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Mina ngoRafael Ncube, awami umbono bakithi ukuthi hayi into ezanywa yi-Minister of Finance lekula lakhe lapha eZimbabwe akusoze kusebenze. Le into seyayenziwa kaningi, vele sayehluleka ukubamba imali kusukisela ngo-1980. Idola leZimbabwe lalilingana le-United States dollar, kodwa laze lafika esigabeni sokuthi lilahlwe lingasela msebenzi, lingasakwanisi ukusetshenziswa. Sesihamba siphila amaqubaquba ezimali, sakubhala i-barrier checks yaba yiyo esebenzayo. Yazi yagcina isisesulwa abanye ozero, ingasasebenzi. Sesihamba sithole imali ngamathanga nebhenki, sikhweza phezulu kwamabhasi. Kakhethi siphiwe i-United States dollar, sehluleka ukuthi silibeke libe khona ku-circulation, laze lacatha laphela dusa, aze sasigcina sesiprint ibhondi. Ibhondi lalo liyehlulekile, vele liyehluleka namanje. Lanxa ukhuluma nge-value yebhondi, ukhuluma ngento engasebenziyo. Kwaze kwa-introduce-wa into okuthiwa yi-RTGS, layo nansi yehluleka kakulanto ehambayo. Vele lokhu abakwenzayo nje is to repeat the same thing eyaseyasehlulayo kudala. Vele angazi ukuthi bacabanga ukuthi kathesi baza kuyenza ngayiphindlela, akula nto abayenzayo la. Hlalanini nje okwesikhathinyana kusiyafika i-6 months, uzabona ukuthi into leka yisebenzi. Laba bantu they are trying ukwenza nje ama-experiment phezulu kwethu, besiluzisa izinto esilazo esikade sazisebenzi. They are desperate, these people. Abaselanto abakwanisa ukuyenza, sebezama nje ukuzama ukubhandisha inyoka. Lokhu yona ivele isizilumile, inyoka ingaziluma ivele ngaziyibhandisha izakufa kuphela, because the body is poisoned. Lapha vele sesiphunguzama into engasoziphumelele. Ngiyabonga.
Njengoba sekuthekhona imali yama-RTGS lamabhondi nothi lawo siyimali yeZimbabwe, kungaba ngcono ukuthi siyithole sonke emabhenki noma sihambe kubo ama-ajenti siyithole imali yakhona, ukuze kunasiyothenga lathi ngcono. Ngoba ukuthi kade sihambe kuma-ajenti akhona siyidinga imali leyo, siyabe siyiswela. Abaphrinteki ibe yiningi, ama-$10, ama-$20, ama-$50 itholakale, nakhona ikwesithenga ngamafoni wokuphila. Kodwa ngibona ukuthi vele sizaphutha, sizavela futhi ku-2008. Ngombono wami, uJabulani Dube Shiruku.
Ngisho ngalokhu ozokufuna uhulumende weZimbabwe ngokuthi akhiphe imali leyo zamanye amazwe njaborandi kula yokura, kuyibugebengu babo. Ngoba manje ibhondi balibonile ukuthi seliphelelwa ngamandla, njalo irandi selikudimandi kakhulu, njalo ipopulation yeZimbabwe yonke abantu bahlupheka beseSouth Africa. Babonile ukuthi manje abantu impilo yabo iyaqhubeka. Kumanje ilizwe lilendlala, ezikolo kuyahlutshekwa, abantu abakwazi nokubhadalela abantu abantwana izikolo fees, sebethi bona akusebenzi ibhondi. Manje abantu abaningi baziphilisa ngokuthengisa bewoda izinto eSouth Africa. Uzobuya uzohlangana eSouth Africa ngoba irandi lingakavumeki lisebenze eZimbabwe. And into ekhona yokuthi basazoliwisa ngabomi irandi bekhuphula ibhondi, bazoyibisela yona liyana. Indaba yokuthi uthole ukuthi ibhondi kwezinye indawo, irandi kwezinye indawo balifuni, bathi ibhondi yimali besenzela osiphathele. Ngoba osiphatheleni labo ngabe-government kuleyi, ngoba i-government yeZimbabwe iyalutha, i-government engcolileyo. Baqale manje ukulutha lona irandi. Ma umuntu esuka ngapha eSouth Africa efika khona beZimbabwe ephethe amarandi, baliwise irandi, bakunika amabhondi. Sizazi ukuthi bafuna ukugcina lona irandi ezindlini zabo, bona abe i-government ngaleyo itshontshayo. Waganga lo baba lomnankagwaro, angikabi ngingcolile.
Kubasakazi nabalaleli, bakithi hayi isikhalo siwa ngesemali leyi esayiphiwayo, lokuthiwa ibhondi leyi esebenza ama-RTGS. Bakithi uhulumende ngabe umuntu
ongenayo ezinhlizweni zabantu. Ungabe uyatshela nje bonke abathenga into ezinjengezifuyo, okugoqela inkomo, ombuzi, siyaphezulu. Ngabe zithengwa ngama-US oro iran. Ngoba uyathengisa inkomo yakho, uyothi usiyadinga esitolo uzobehluka besithi bafuna idola, abafuna ibhondi. Lakho ukuthi uthi umuntu ngento yakhe uzamtshintshisa umthini. Omunye ezinye izinto eZimbabwe kusela zivela kobo South Africa, Botswana. Umuntu lo uyabe ethenge nge-US. So lapha manxawuza ufithi ethengise ngebhondi, uyabe usumncindezela ngoba uzathengani ngebhondi leyo njengoba kathi aliphumi ngale komngcwele. Kuyazofuze woda phela, kaliphumi ngale komngcwele. So kasinanzeleleni lineli phathangiza abantu likhangele, lingakhulumi ukuthi into izaluma, likhuluma into eyokuthi nje livala abantu amehlo. Kule one into elokhu ngiyikhangele ukuthi lathi ihulumende yathi ikhipha abantu okhangela amaprayizi, abantu bangikhona basebenzela ngabo. Sicela nje ukuthi like likhulume ukuthi abantu labo basebenzela ngabo, sebebambe abantu abangabo.